Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 31 kumfumfu 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
sonke sebesesi-exit sathiyajabula ukuthi hawu naso-ke imali sokubuya mhlawumbe sokuzaba ngcono sokuzabathi ngapha sokubuya kuyo okunye kuthiwa hhayi lokhu akusenjalo.
Ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe lo mphathintambo obona ngezemali phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye bedidekile.
Umhlangano lo ngokuthi khona nxa benikana izimali abaye bezinikele-ke iministry yona ngokwathi kuya kithi njengamakomiti sizokutsho ukuthi hhayi imali sibili siyiphiwe.
Umhlangano wokuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo uyaqala namuhla eVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutsika lo mphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye bedidekile. UMangutsika wazise ngolwesibili ukuthi uhulumende uza kwethula imali entsha i-$2 le-$5 kumaviki amabili alandelayo ezasetshenziswa ndawonye lamabhondi avele ekhona. Kodwa uNcube utshele intatheli izindaba ukuthi imali entsha kudala yethulwa. Uthi osokusenziwa yikuyifaka emkambo wemali. Lokhu kudide abanye ingqondo abathi kabasakwazi ukuthi okuyikho yikuphi. Kodwa bakhona abanye abavumelana loNcube abathi imali entsha yethulwe kunyanga ezedluleyo lapho uhulumende azise khona ukuthi imali yebond ama-RTGS kanye lemali esemabhukwini abantu isisaziwa ngokuthi iZimbabwe dollars. UChris Kande weStudio 7 uxoxelo mkhokheli wenhlanganiso yamaTheveland Development Initiative umnumzana Fimeni Ncube ukuze sizwe imbono yakhe.
Engingakutsho ukuthi kuphica abantu abaphansi abasekhaya even lakuma-rural areas because babengasazi ukuthi kanti sonke sebesesi-exit singathi siyajabula ukuthi hawu naso-ke imali sokubuya mhlawumbe sokuzaba ngcono sokuzabanje ngapha sokubuya kuyo okunye kuthiwa hhayi lokhu akusenjalo. Mina lokhu angikwazi ngalokho ngisazokuzwisisa lami ngiyezwa ngani or something like that. So kugcina kungasazwisiseki ukuthi kanti kwenzakalani ngoba okwakhathesi iqiniso lihle abantu bayakhala kunzima ngomnotho ekhaya.
Manje imbiko enje asithi wena ungumuntu ofuna ukuthi uyesungula amabhizimusi kumbe wenze okunye okungaletha umsebenzi eZimbabwe nxa ususizwa imbiko enje ungathini?
Kuyaphambanisa kakhulu kakhulu kulabo abaphandle ngathi even ngabe ngabelungu ngabe ngabantu abamnyama kodwa ngesikhiwa ngisithi ama-investors abangafuna ukuthi babuye osomabhizinisi abakhulu bezochitha imali yabo bevula amakhampani ukuthi sikwazi ukuthi sithole umsebenzi. Kuba nzima ngoba bagcina labo bengasakwazi ukuthi hawu besithi silethe imali uthi sizoxasa ukuthi uvule amabhizinisi ngoba sesizwile ukuthi hawu lani selithembisile ukuthi sokuzaba le mali enje ezathi sizabona sithi senzeni siholise abantu bethu. Manje uba sokunjalo-ke hayi kothini sike sime siphinde silale yinto lokhu isahlali senzakala bayabuya bake bathi hayi wothi sibambe ama-break ngoba sikwazi ukuthi kanti sokusenzakalani futhi.
Manje nxa sikhangele imbiko yona leyi engani ayicacanga inga itshengisani kuhulumende, uhulumende lo uyazini akwenzayo kumbe lokhu sokutshengisa ukubana hayi utshelwe ngamanzi?
Yazi kunzima nzima ukuthi uzwe ngoba ngelinye ilanga uzathi ungena kwekunye lakho khonoko okwama social media uzwe ukuthiwa IMF isijabulile ukuthi sesibhadele isikweletu uzwe ngapha kuthiwa uzokuphinda ngapha uzokuthiwa hayi kunzima akula mali ethe akulani ngapha uzokufuthi ukuthiwa abantu abaholi akwenzakala so uyazi kuyasiphica lokani ukuthi awusakwazi kumbe kulobuhle kulobubi amakhanda aphambeni and isithi ayisimi ngedwa abantu bonke nje emphakathini especially lapho mina engikhangelela khona with the organization yami like emathebelelenje abantu bayabuza kanti ncube khathapha sokusenzakalani kambe shuwa sizathola amagamba mhlawumbe sizakuthini kuyaconfusa so asikwazi ukuthi anike ngitsho amanga mabo ukuthi ngithi uhulumende akazi into ayenzayo or ngithi uhulumende uyayazi into ayenzayo siphakathi laphakathi kungenzeka angakwazi akwenzayo kungenzeka uyakwazi akwenzayo kodwa nxa ekwazi akwenzayo akasitshele nathi sihlale sinjani inhliziyo zethu sikhululekile ukuthi hhayi abantu laba bayasebenza kule nto enje abayenzayo asike nsimeni sibone ukuthi kuhamba njani.
Umnumzana Freeman Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso yamathebeleland development initiative.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 9825 kilohertz. Ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kilohertz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umhlangano okuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo owe-2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting uyaqala eVictoria Falls namuhla lapho amalunga edalele parliamente abaphathi ntambo bakahulumende ingcweti kwezenotho osomabhizimusi labanye abazahlanganisa khona amakhanda bebonisana ngokuthi ibhajethi le ingamiswa njani. Amakomiti ePhalamende aza kwethulela lumbuthano lokho akufumanayo emihlanganweni yokuthapha imbono kaZulu ezabelweni. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutsika lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube labo bakhona kulomhlangano wona ophela ngeviki ezayo. Sixoxe lomgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ngezokwethulwa kwemibiko njalo emela ipinganoth edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okuningi.
IParliament phela soke umhlangano lo ngokuthi khona nxa bethe bona bahlala phansi bevodwa ngale njenge-treasury kanye namanye ama-line ministries nxa benikana izimali abaye bezinikele ke i-ministry yona ngokwayo sikuya kithi njengama-committees sizokutsho ukuthi hhayi imali sibili siyiphiwe esiphiweyo imali nansi kodwa thina umsebenzi esifuna ukuyenza ngumsebenzi ongaka ngenxa yobuningi komsebenzi lo esifuna ukuyenza lokuqakatheka wawo asibone ukuthi khona imali esiphiwe yi-treasury ingaba yimali engenela. So ke besicela kini nje mithi ukuthi lisisekele ukuthi kasinikweni imali eyenelayo kumsebenzi lo esifuna ukuyenza. So ke i-committee nxa isiyakhuluma ngingakupha nje umzekeliso ukuthi iminyaka emibili edlulileyo ngake ngaba ngobamba isikhundla sokuba ngu-chairman we-health committee safika sayengezelela imali ye-health committee by close to 80% kulalokho eyayikuphiwe sahle savumelana njengamalunga edale ePhalamende sonke ukuthi hayi nxa kwezempilakahle kungangezelelwanga imali then leyo budget lokuyapasa ayiyipasa ePhalamende okusho ukuthi ilizwe liyahlala lingela budget kumbe ngasithi i-cabinet yona ngokwayo bayahlala phansi njenge-executive batsho ukuthi khona hayi i-ministry enje siyayinika lokhu i-ministry enje siyayinika lokhu kodwa sekusiba-ke kithi njenge-parliamente ukuthi siyavumelana labo yini ukuthi for example imali eningi ayiye emasotsheni thina sisithi khona hayi kufuze ukuthi kulinywe abantu bedle besuthi. So yikho esiyabe siwucubungula ke amalanga wona lawa aqalisa kusasa kuze kuyefika ngesonto.
Ngezinye indlela iziphathamandla zikahulumende ziyalalela izixwayiso zenu.
Kuqakathekile kakhulu ngoba kulapho ke idale lephaliyamende elitshengisa khona elelula khona amandla alo ukuthi hayi umsebenzi wokunika izimali ngowethu kaso umsebenzi ka-executive. I-executive umsebenzi wayo yikuthi isebenzisa imali ababe beyabelwe yithi njenge-parliament. Bangaqeda ke ukuyisebenzisa bese sithi awuthi siboneni ukuthi liyisebenzise kuhle yini njalo silikuthenini yini futhi enye imali. Ngingakupha nje umzekeliso kwethu i-committee eye-media. Ubuyile ke u-permanent secretary wazokhuluma ukuthi besicela ukuthi ngomnyaka ozayo kuqalise njalo ama-grants esiya ku-ZBC. Kodwa thina sasesithi ke njenge-committee hayi kunzima ukuthi khona okwakhathe sithi ZBC iphenini imali. Singakaqali sabona ukuthi kanti yona imali vele abalayo kanti kathesi le simo sabo vele siminjani. Basebenza njenge-ZBC. Sasifuni nje uphoke ukufaka imali kaZulu lapho esingelaqinisa ukuthi iyasebenza khona. So yindlela esebenza ngayo.
Uhulumende uthi usethula imali entsha. Kukhona yini okunye likukhangelele kulo mhlangano kumbe kuxoxwa ngenjongo kuphela, akukho okunye okuzaba khona eceleni njengokuthi lizwisise ukuthi imali le ethulwayo izaphatha njani?
Okwemali sizakhuluma ngakho mamhlanga, kodwa esingasoze sikhulume ngakho ukuthi imali nxa ibuya ibuya imhlobo bani. Okuyikho kusihlukuluzayo njengoba kathesi sihlezi njengamalungu edale lephaliyamende ukuthi kanti vele yona ibhajethi yethu siyayenza ngemali yiphi. Okwenzakalayo ukuthi leyo mali ivuka isibolile, ivuka isiphele amandla. Nxa siyakuthi i-health kayiphiwe imali, siyakuthi kayiphiwe malini. Ngoba namhla ungathi kabaphiwe a billion. Kusiyafika iviki ezayo i-billion yona leyo kuyabe sokuyi-200,000 ngemali yakithi khonapho. So ke yiwo ke umbuzo esilawo kathesi njengamalungu edale lephaliyamende ukuthi pho manje le ibhajethi nxa siyihlela sizayihlela sithembe kuyiphi imali, ngoba eyethu ayithembakali. Uyayitshiya ilapha namhlanje ivuke kusasa isilaphana, okuyakwenza ukuthi konke labele kuhlelile kulahleke.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezokwethulwa kwemibiko njalo umela iPinga North edale lephalamende. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseVictoria Falls. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi eleBotswana selibophe izizalwane zaseZimbabwe eziphezu kwenkulungwane ezine ebezizama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho kusukela ngozibandlela. Iphephandaba linye njalo lithi kubotshwe abafundi abalitshumi lanhlanu abenza uform 6 eGebhuza Secondary eWange ngemva kokutholakala bele phepha lomhloliso wezifundo ze-economics ebelingakabhalwa njalo lingakabonwa ngabanye abafundi kanye lababalisi. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani Studio 7 labalaleli, ngicela ukukhuluma okunhlabayo okusihlukuluzayo lapha eZimbabwe. Undoda othwa nguNankagwa lomthuli befailed totally ngamasela amakalakada zamasela. They failed, they are looting ama minerals, they are looting yonke into. Alaba madoda sebehlulekile, angikwazi kodwa ke isiphetho bazakhitshwa kuphela.
Sawubona umsakazi, salibona nibalaleli. Ya indaba la engisolayo ngendaba ebelikhuluma le eyokubana abantu abasemazweni be-contribute ukuvusa umnotho. Indaba yokuthi nje eZimbabwe ula lutho olukelwa ba nempumelelo kuma programs zonke abewa uhulumeni lokho ababekwa ngabantu bezana. Ngani sisho njalo? Ngoba nje abantu laba babhizi nje bathatha imali besifake esikhwameni zabo. So ngaze kube yiprogram enjani bese isiyezandleni ezirongo. Into engaba ngathi baba serious ngayo abantu bezano into ayabe bafakela imali esikhwameni zabo. Le ukuthi omunye umuntu ezama ungathi uthiwa uvusa something ilizwe libe ngcono, hayi ngamanga lawo, ngamanga amhlophe, ngamanga. Ende izizalwane zeZimbabwe isemazweni lingafaki imali yenu, thumezelane nje imuli zakini bantu bebezidlela imali bethenga impuphu nje, hayi ukuthi khona uzainvesta nje. Bachona abadala abaningi bashiya ipensheni zabo, imali zahamba futhi khona ungathatha imali kathesi usithi wathi wainvesta eZimbabwe. Shanani lakho lokhu.
Yebo, sarmanani lonke maZimbabwe amandle, linjani lonke? Ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu, ngithini njani lonke eZimbabwe partner, eZimbabwe yonke lupane endamuleni endengweni emakhovula legwambavali legubungane legandangula lesingaranganda, ngithini njani lonke lani khona ngapha emabhonobolo lasemzola lengombane lupane, ngithini njani lonke khona ngapho lemanganganga. Ngiyalibingelela lonke bakithi, impilo njani? Naso nendaba. Hayi, siyezwa mpela umumo weZimbabwe, heshi. Bafowethu normally sithi lizama ukupha Zimbabwe. Okugcine lizokhala mpela izano idlule imali yenu yonke. Aliyezwa madoda, lethi lesifisa ukuphathisa eZimbabwe lokwenza amabhizinisi yenu. Hayi, hambani bevula amabhizinisi yenu. Lidlala ngesikhathi leyo kubizwa Zimbabwe Zambia. Lizayenza business wenu, licele lizosola mpela ikhiphe imali zenu lekelwa ke imali zenu izibekileyo. Bazolidlela imali zenu zonke zasala lekhala. Ngathi libona nje into zingahlangani mpela. Leyo kuthi lithatha imali lifaka phakathi Zimbabwe. Lebe lithi lezane. Aligcina imali zenu, gcinani imvukela kaqali lezi nhlelo zenu kahle, lithembile umuntu osembusweni. Bona ezibakathesi manje isemaphakathi kwenkinga, ama-sanction agcwele kiyo yami eZimbabwe, awavela iphefumula yila chance, ayiphumuli vele izamphefu zosikwanisa ukwenza inhlelo kahle khaya. Navela ngithi ayithandi vele, inzondisa kakhulu ngendlela yokuthi yadla lo topi yami. Utopi yayilisosha leZimbabwe wapha olimpi yenkululeko yona yezipra leyo, walwa phakathi kwapestimpini kade zayisiphela isprint even eyodwa. Wabayilusosha wona kodwa wayangazi vele, asimazi vele lokuthi wayangazi, bamngcwaba ngapi lokuthi osaphila vele emhlabeni, asimazi. Sagcina bese kuyinform yesisosha leyo esempini sasho kwabakho konke vele. Zimbabwe ayizinto zizaniphepha ngezwisisi vela, ngithandi ngoba yandlela ubaba mngathi esamfunda ngenxa yezana.
Njani balaleli labasakazi beStudio 7, igama nguMurabsa Mwale, ngilapha eRandfontein eJohannesburg. Ukuthi isimo seZimbabwe sinzima, kona manje kakula petrol, abantu bazophila njani ngoba sesisiya kukhisimusi? Akula mali, akula petrol, kona manje kuthiwa kongena imali entsha, izosiza ngani izinto zingekho? Eyi, kwaze bahlupheka abantu, asazi ukuthi kophetha ngani.
Ngivuka njani basakazi beStudio 7 lani lonke balaleli? Kubudaba lemali le kuthiwa izaba khona, lokho siyakurumbisa kakhulu. Alubana kungenzakala singachawa ameno omkhulu, ngoba sithwele nzima nge-ecocash ethatha hafu hafu kungathi yiyo esebenzayo. Nxa imali le ingaba khona ukuthi kube la mali emabhenki, singabonga kakhulu. Ngiyabonga kwekwe.
Vele iqiniso akula muntu ongakwaziyo, ivile ngubani nobani, akula muntu ongakwaziyo ukuthi ilizwe libulewe ngumnanga kwalomgaba. Akula muntu ongakwaziyo iqiniso nje segcekezi, akula muntu ongakwaziyo ukuvuka nje ugawulela kodwa ngimuzi futhi laba besima bethi ma-sanction yeyoncindezela ilizwe. Ilizwe labulewa ngumnanga kwalomgaba ujoji, abantu laba baluta ilizwe 37 years. Ilizwe bathi lalizoba lebhalansi njani? Malithi liyabhalansa ngapha bagamula, ngapha liyabagamula, lalizobhalansa njani ilizwe? Ilizwe labo umnyanga kwalomgabe iqiniso vele lihla kula umsangakwaziyo siyabatshela ke thina ilizwe labo umnyanga kwaomgabe bekutshontsha izikhohlakali lezi imali omgabe waze wahamba layo imali le eyamlahlaya yadlaliswa yilahlana lomgabe le mali le umnyanga kwaandiza ngayo kuza namalanga abayitshontsha bebonke ilizwe labo umnyanga kwalomgabe kanti waye bengakhumeli lo umnyanga kwaayekeli ukuhamba indlu zakhe lezi ezingakhanyiyo le mali ayisebenzise ebantwini abahluphekayo elizweni le mali athenga imithi esibhedlela la le mali aholise ama-doctors aholise ama-teacher dani ukuthi ebeleko ezidlula ngayo ebhizi ehambe esiyabuka abangani bakhe esiyalala esidla kahle abantu angabedlambile utazi lo mnankagwa lo uzothiwa yeyi ngifuna ukuvusa ilizwe umuntu endiza ukusa namalanga ilizwe lakulanga umnankagwa lo mgaba kula muntu ongakwaziyo lo umasiseyila la babaqamba amanga bethi ma-sanction ma-sanction ama-sanction wani
labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ukhumbule ukuba nanxa urekhoda ube sendaweni ethuliyo engelamsindo ukuze uzwakale kuhle. When you say le pimbo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ugatsha olubona ngezempila kahle emhlabeni jikelele olwe World Health Organization luthi eNigeria yilo elikhokhelayo ngenani labantu ababulawa ngomkhuhlane wemvukuzane ezwekazi le-Afrika. Abalwela amalungelo bathi ukubandlululwa kwabesifazana kwele Botswana kuyaqhubeka nanku phela bathathu kuphela abanqobile kugetho lwamalunga ePhalamende olusanda kwedlula. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Amalunga edale lePhalamende lezinga laphansi ele House of Representatives azavota namuhla ukuze uphenyo lwamacala etheswa umongameli Donald Trump libandla eliphikisayo elamademokrasi kube semthethweni. Inengi lithi ivoti le izapasa ngoba leli dale lilawulwa ngamademokrats ayiwo ethesa uTrump icala lokwephula umthetho ngokwethusela umongameli wakwele Ukraine ukuthi nxa engaphenyanga amacala enkohlakalo. UTrump athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe. Ele Ukraine belingasoze lithole uncedo lwemali yokuzivikela ephuma kuhulumende weMelika. Ama-Democrats engaphumelela kudaba lokwethesa uTrump amacala, idale lePhalamende elaphezulu eleSenate yilo elizatshutshisa lawa macala. Leli dale likhokhelwa libandla likaTrump elama-Republicans. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umkhokheli weMDC khonapha eMelika, MDCT khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Ivoti le House of Representatives ibalulekile kakhulu ekuthini iWhite House ibilokhu ithi udaba lolu loku-investigator olwe-impeachment alukho emthethweni ngoba akukabi le voti ephalelo lungelo lokuthi investigation leyenzakale. Noma nje sazi ukuthi ivoti le is just procedural ngoba uku-investigator indaba ye-impeachment yona ngokwayo ayiningi ukuthi kube le voti. Kodwa ivoti ke from iparliament ngiyabuya evoti ilabantu abaningi ilama members awe ama congress amaningi avumelana la ukuthi qhubekele phambili. I think izokhombisa ukuthi uba serious kwalolu dawa ngoba njalo izokhombisa ukuthi angaki ama republican aku house of representatives avumelana lokuthi investigation le qhubekele phambili.
Ivoti le ilakho ukupasa edale le House of Representatives ngoba lilawulwa ngabebandla lama Democrats abayibo abethesa uTrump icala kodwa ku Senate ke ngale elawulwa ngama Republicans.
Well, umthetho uthi well siyazi ukuthi e House of Representatives i majority yakhona ngama Democrats. So kusobala ukuthi izopasa. Okuqakathekile ukuthi abantu bakwazi ukuthi iSenate akusukuthi layo iyavota ukuthi impeachment ibe khona noma ingabe khona. ISenate yona-ke singathi itreatwa njengedale lapho-ke ma ukuthi i-impeachment ipasile ku-House of Representatives. ESenate lapho-ke sokulidale lapho okuzothethwa khona icala lakhona elingabe kuthiwa lenziwe ngu-president. Hhayi ukuthi bayavota eSenate kodwa kula kuzothethwa khona icala iSenate bese i-acta njengalokhu esibiza ukuthi ijury. Ijury-ke yona ezodicida ukuthi ngobuningi babo ukuthi icala leli bangaka babona ukuthi ngempela upresident kunecala lenzayo nalabo bathi hhayi cha akusicala elifuna impeachment kula kuzokwenzayo khona kusenate-ke lokho.
Kodwa njengoba beyibo abalawula leli dale abebandla lama-Republicans bayenelisa ukuthi bathi hhayi akulacala esilibonayo thina lapha.
Ye, bayenelisa ukuthi bangakusho lokho. That's why ubona uSpeaker Pelosi we-House of Representatives ubengajahanga kakhulu ukuthi kwenziwe impeachment ngoba esazi ukuthi ama-Republican acontrola i-Senate and bangakwazi ukuthi bachuchise ukuthi akulacala okwenzekele. Kodwa i-evidence esiyibonayo ngendaba yokuphula umthetho enziwa ngupresident kusho ukuthi kukhona ama-Republican nawo asebona ukuthi angeke akwanise ukuthi abe sesayidini likapresident Trump.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Kwabalandela umdlalo we-baseball khonapha eMelika njalo iqembu le-Washington Nationals yilo eliphakamise inkezo ye-World Series lamhlanje ngemva kokubhuqa ele-Houston Astros nge-6-2. Yenzi Sizwisisa kuphela yengoma kaGibela Bemsola, ingoma ethi ukubekezela, esihlephune kudlalate lakhe elitsha elilesihloko esithi niphiwa amandla. Usiqhubela ke uhlelo lwezindaba ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lomphathintambo wezemali phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye bedidekile. Umhlangano wokuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo uyaqala namhla eVictoria Falls. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Abasibukeleyo kuFacebook siyaxolisa namhlanje kasibanga lesikhathi isokubala imbiko yenu. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.